besihambile ke sisecholosho ku ward 1 indawo lana ke ikatshana okunye okumangalisayo njalo kulothule umhlangano wethu silawo ke echolosho ku ward 1 obe umhlangano ke wa wokuthakazelela kunqoba kwami nomzana uWitness Khumalo. Witness Khumalo ngeke wanqoba ukhetho lwedluleyo kucouncil, wawina ke leyo iwadi. Ngokutshelwa-ke ngabakhanda ama-36 babesithi bona wathola 95.5%, okusho ukuthi laba livoti lihle kakhulu. Abantu athi bekhona-ke ngobuningi babo izakhamizi, ubukhokheli bomdabu, abantu abadala okunye okumangalisayo bekukhona nje kuthinjwa ukuthi kube kuthakazelelwa ukukholisa abo njalo. Ngaphandle kwalokho-ke bekule ubukhokheli bephathi i-CCC, uProfessor Washman Ncube lamalunga ongu-president we-CCC. Lamalunga ke awe national executive le province, lamalunga ke awe ward nale kathi sikhona. Sanazelela ke ukuthi kade kukhona njalo ama councillors ngobuningi bawo becholosho. Indawo le enxa engikhuluma ke angizukukhohlwa ukuthi indawo ekatshana kakhulu sibili njalo isegandi emgwaqo yabona yahambe kuhle. Kube kuhleke kwabamnandi kwabanjalo kwajatshulwa. Kwabalawo ke ama-address akhulunywe ngamalunga epharthi atshiyeneyo, amanye amathuba etholakala ekhulunywa njalo ngezakhamizi kusenziwa ke lowo msebenzi. Yebo, ukuthintile sibili kuhleke ukuthi aye ephathini, iphathi-ke ivele kukhetho yaphumala lokho kade sikukhangele celebrate ngako, sahluleka lapha siyehluleke khona, okuhlanganisa lokuthi sehluleka ukuthi sinqobe okwasasikukhangele kakhulu kamongameli upresident welizwe. Lokuchasisa-ke ukuthi isimo sephathi simi njani, okuhlanganisela ukuthi kulungiselelwa-ke ukuthi ama-structures ephathi wonke kubonakala ukuthi akhona endaweni. Ngingakubeka ngalolu hlobo ukuthi siyananzelela ukuthi impi yonke ile nto kuthiwa ile strategy sayo esenzakalayo, sizananzelela ukuthi-ke iphathi yethu i-CCC isaholwa ngumongameli wayo owasephuma sengathi sewaretayayo kumbe ngathi warizanayo umongameli ngaleso sikhathi wayengu-Nelson Chamisa. Kwakule strategy-ke esasikhona ukuthi indlela ama-structures ethu ayebona singathi kwakuphaphalaziwe kwa-neutralizewa ukuthi kulezi ndlela ezikhanya ukuthi lokunye okuvalwayo ukuze kungayenzakali-ke ebhathini. Ngemva kwalokho-ke kwasetshenzwa kwafika lapho kufika khona asasitholanga-ke isicoco belo-ke wasesuka-ke umongameli. Now okwenzakalayo hlabezulu yilokhu abantu bayafona okunye okumangalisayo lapha-ke bezama ukuthi bazwe intakazelelo ekhanya-ke isuke ya phakama ngendlela ephezulu kakhulu kunxa sikhangela indawo engela transport okungala makhaya abantu badihamba ngezinyawo hamba ngezinqola amabhayisikili layo yonke indlela nje ade bangenza bayefika khona.
Abantu bemukele njani inkulumo ezethuliweyo? Bazwisisile kumbe babuzile ngokuthi isiyiphi, ikhokhelwa ngubani, lokuthi kungani bengamboni umnumzana Chamisa, njalo abantu bayasuthiseka yini ngokwenzakalayo?
Hayi, kuchasisiwe-ke ukubana kumele ukuthi njengoba ngingakhuma nge-strategy laphana sempi kuyabuyelwa phela emuva kuthiwe ceasefire. Nxa kuthiwa ceasefire kuyabe kubuyelwa kunto lokho esingathi i-planning, ukulolonga amacebo ukuthi singawina njani. Kade kunjalo-ke ngaleso sikhathi-ke sigijimisa ukuthi sithathe kumbe sithumbe ukuwina kuka-president laphana. So ngalokho-ke kathesi kumele ukuthi abantu iphathi CCC kumele ibuyele emuva-ke iyebonta ama-structures ayawavusa, kuvuselwele kuyiwe phambili, kusetshenzwe abantu, kuyiwe ku-congress, kufakwe abantu bekhethwa ngabantu. Ukhulumile-ke umongameli ukuthi abantu bonke bazakhethwa kusukisela phansi kuze befika e-national level. Zonke izikhundla ezikhona ephathini eziku-constitution zonke-ke zizakhethwa. Isikhathi-ke ukuthi kuza kuba nini-ke lizananzelela ukuthi sivela-ke ekhethweni kulezinto eziningi. Abantu bake bethi ikakhulu nxa ukuthi belisesayidini engasatholanga isicoco esiphezulu, ligcina-ke liyukuthi liyabe lisazwa ubuhlungu kuphela, lisazama ukuhlikihla izilonda lezi libe lazo ngokuzwa ubuhlungu ngokungatholelwa sesicoco. Kodwa-ke sesibuyele-ke sahlangana-ke sonke sikhona ukubana umsebenzi kaZulu wokukhulula uZulu kuzani PF uhambele phambili kuzayenzakala ama structures e party kuze kufika elokuzeni leyo bese kuyiwa ke ku Congress. Umbuzo omunye ukuthi kambe umongameli uchamisa ungapi? Impendulo ukuthi uthena ke umongameli u former mongameli we Triple C wa resigner wachiya ke Triple C as a Triple C akudingakali kangako ukuthi thina njenge Triple C base lokho esimqothanisa njengomuntu imsebenzi wesiyakwazi ukuthi kuthiwa i-voluntary work wahamba ke ngokucabanga ukuthi umba sikwazi ukuthi uyabe diniwe kumbe kuyabe kutheni kumbe wadabuka inhliziyo kakhulu ukuthi asawinanga kumbe akula muntu-ke okwaziyo ngaphandle ukuthi nxa kungabuzwa yena-ke ukuthi kumphatha njani. Kwachasiswa-ke ukuthi i-structure sepharty esasivele sikhona esesiphetheyo yena-ke umongameli uprofessor Washman Ncube nguye ophetheyo ngalesi sikhathi kuze kufike-ke isikhathi se Congress kufakwe laba abazabe befakwa ngaleso sikhathi iparty iqhubekele phambili. Njalo i-emphasis yakhe ke uthe yena-ke kumele ukuthi kubanjwe ibhuku elithiwa i-constitution ngazo zonke izindlela, ngabe kunzima okungakanani lelo bhuku kalibanjwe kube yilo elizasibamba sibe ngabantu abazaliphatha ngendlela ephezulu ibhuku leliyana. Yinto ekhulunyweyo-ke, hhayi abantu bajabulile kakhulu engakuzwa ngamaphitshane ukuthi uZulu ujabulile-ke umbona ngale themba wabona amapikitsha yabona ukuthi kade kungani besikobulawa e-White City thina besiku-deep rural sibile emakhaya. Hhayi-ke siyabonga-ke, sibonga bonke labo ababuyile ephathi emdlalweni kade silawo khona ngale ngabo-Witness Khumalo, siyabonga kakhulu.